Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuthi ababalisi abaningi kabayi ezikolo kusasa ngoba bakhonona ngeholo eliphansi. Baza kwenza lokhu loba kule mibiko eyethulwe luhlangothi olubona ngokuqhatsha isebenzi olwe Public Service Commission oluthi luzakhuphula iholo lezisebenzi zonke eZimbabwe. Aluvezanga ukuba iholo lizakhutshulwa ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubika njalo ukuthi usedinga ababalisi abafika inkulungwane eziyisithupha 6,000 kwenzela ukuthi abantwana bafunde kahle ngesikhathi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, usikhwicamfundo Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi bakhathele ngeholo eliphansi, ngakho-ke kabasoze bahambe ezikolo.
Ababalisi ngokuphela kwabo baphekula ngabayo emsebenzini. Njalo-ke sidinga lathi asilandi labalabo ukuthi sibakhuthaze ngokuthi baye kumbe bayi. Sibe ndaba nokuthi uhulumende ngaphangise agcwalise izitshelo zawo ngokuthi bazuze imali emelayo ukuthi baye emsebenzini.
UNdlovu uthi ababalisi abaningi kabala mali yokugada amabhasi lemichova.
Imali engangokuthi kahle singasikhuluma nxa ubalisi ukuthi angabhadale imali ethi $10 ukuthi agade aye ibhasi aye phi yena endlele eholweni $20 uzahamba ngayo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu okunhlanganiso eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi kabalaqiniso lokwethulwe yi Public Service Commission.
Lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo, sesitatazele ukuthi ngimande sizafula.
So thina sithi hayi, thina sifuni cost of living adjustment, thina njenge-PTZ thina sithi sifuna isalari ethengayo. Yona leyana esayikhulumayo ukuthi abasifakele isalari $520 or equivalent nge-bank rate.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Ginyilitje Mathema uthi akazilutho ngokubhekane lababalisi. UMathema uthi ziyavulwa izikolo kusasa kulandela ukulungiselela okuphakemeyo okwenziwe nguhulumende.
Children are going and starting school tomorrow. All grades they're writing their exams.
Sesavula isikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 laba ku form 4 bayavula kusasa. Sesilamaviki amabili savule isikolo zalabo abaloba imihloliso yeCambridge. Singeke savula isikolo singalungisanga okufunakalayo. Lisibone ngani sizinyamazana ezivula isikolo singanaki okufunwa ngabantu. Okwababalisi ngakungatshelwa ukuba balenkinga. Kayisithi sodwa esivula isikolo.
Umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kumele uhulumende alungisise uhlupho lwezisebenzi.
Sike sakutsho esikhathini esidlulileyo ukuthi indlela ke uhulumende obamba ngayo ke izisebenzi zakhe kuzabangela ke inkinga kuye uhulumende kumbe nje elizweni. Nxa abantu kufanele kube yibo ababamba ke amahofisi kahulumende, kungaba ku-public service, kungaba ezikolo, endaweni ezithize kuma-institutions, bengasenelisi kuya emsebenzini, ngubani manje ke ozabamba ke umsebenzi kahulumende.
Unkosikazi Sibone Kuhle Xaba, isakhamuzi seNjube koBulawayo esilomntwana okumele ayefunda kwesinye isikolo edolobheni leli, uthi kuyabakhathaza kakhulu nxa ababalisi bengasoze bahambe ezikolo kusasa.
Isituation yangkhona kayiyenzi, abantwana batshona besiyadinga amanzi angithi. Njalo lapho abadinga khona amanzi kukhatshana, njalo kusemgodini kuyalayinelwa babuyaleti. So mina mbona kungcono ukuthi kungabe abantwana bahambe isikolo. Esikolo at least kungcono kulama amajojo tenki bakwanisa ukuthela besithi council abantwana bethuna besesikolo benga-attract-a ezinye izinto ezingabaphambanisa ezinjengokuthi i-girl child yakwanisa ukuzithwala ngenxa yakhona lokhu amanzi.
Unkosikazi Xaba uthi kuningi osekonakele ngenxa yabantwana abangayi ezikolo.
Kunje nxa umntwana esezithwele eku-grade 7 ngasayi phambili nge-future yakhe, sokumele akhangele umntwana plus abazali bakhe futhi babengasebenzi, sokumele bakhangele ini umzuzu. Kuhlupha kangaka le situation ekhona kulana leli lizwe lethu, so kuba nzima kakhulu ukuthi ababalisi bengayi emsebenzini ngoba yikho kule future yomntwana. Ukuze umntwana aphumeleli kumele ahambe isikolo.
Akwaziwa okuzakwenzakala ezikolo njengoba ababalisi betshaya phansi ngenduku besithi kababuyele ezikolo. Uhulumende laye sithi uyazama ukulungisa konke ubhekane lababalisi lezifundi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.